Okwakuqala ngidinganzele usapho nanzelele ukuthi idemocracy eZimbabwe isithengiswa. Abadala bethu bahamba empini besiyayidinga, khathesi sekumele siyithenge ngoba laba abasikhokhelayo bayabona ukuthi uZulu uyaduveka, labameli babo bayaduveka. So they've put a premium on democracy and it has come at a very huge cost. Which is prohibitive for the ordinary person to participate. So, wento esikhathazayo kakhulu, thina njengozaphu sizimisele njalo sikhangela indlela ezokuthi siye enkantolo siyelwisa lolu daba ukuthi lilungiswe.
Likhangele lokukwenza nini lokho ngoba ukhetho luyasondela kusiya njengesikhathi?
Umbuthano we-ANC wezaphu uyahlangana ngeviki elizayo ukuthi ikhangele udaba lolu njalo inike amagqwetha wethu i-direction yokuthi siye court nini njalo ngapha.
Nxa sikhangela imali emele ibhadalwe yilaba bafuna ukuncintisa kusikhundla sikamongameli, ikhwele isuka ku-1,000 yaya ku-$20,000. Yebo lithi kuyadula, lithi idemokrasi isithengiswa, kodwa lingayenelisa yini limali lina njengebandla?
Hayi, sikhangelele ukuthi ibe ludaba lokuthi siyayenelisa yini kumbe ngeke siyenelise, ngoba thina njengezaphu sisebenzisa ibandla lethu leZipra, sisabhadala ngegazi, sabhadala ngemphefumulo yalaba abahamba eZambia laseMozambique beyelwe lilizwe. Namhlanje ukuthi bese sitshela ukuthi usibe lo mongameli ofunwa ngabantu kumele abe ngumuntu olomnotho ophezulu, akusiyo into esikhangaleleyo. Kodwa nxa singehlulwa enkantolo bathi kumele siyikhokhe le mali, kuzamele siyikhokhe, kodwa siyaqala siyilwise ngoba idemokrasi akumelanga ithengiswe, njalo mingathengiswa akumelanga ithengiswe ngentengo ephezulu njenge-$20,000.
Ungathi liyasuthiseka yini ngamalungiselelo okhetho?
Hayi, siyasuthiseka kakhulu. Eplumtree kuma-by-election azayo akhona ngempela viki, silamakandidate amabili sibili ama-council azancintisa. Sikhangelele u-2023, hayi inhlelo zethu zokulungiselela u-2023 ama-election zisezingeni eliphezulu kakhulu, njalo sibona ingani usekelo silalo emaphandleni.